So kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olwesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lezisebenzi.
Umizwa kuthiwa khona sokuhlangana lo president Judy Bell into yakhulumeni ngasalo mistake.
I-commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMathebeleland South yiso esihambela muva ngenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bemandla lezanu PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Tete COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi boningazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njalo kusasidala ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi lezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Siqoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uMnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana lezimta PTUZ leZCTU.
Umizwa kuthiwa khona sokuhlanganwa lo president ukuthi udivele into yakhulumeni ngasalo miseki. Kodwa siyazi ukuthi kuma-negotiation enkulumeni kulabantu abavame ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu ama negotiators nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president. Kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele babe bakhulume labo akwaliswa sembuso vele siyajoyisana ukuthi umuntu le mvumo ayisebenzi zingakhuluma lalo muntu abafuna bakhulume ngalaye. Into enhle ngoba sekumele izisebenzi zonke. Angikhole ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabe sokuthiwa lokhu ngokweZFWTU lokhu ngeke ZCTU lokhu ngokwezimta lokhu ngokwePTZ babe sebemelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi uMnangagwa ehlanganela labo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana laboZimta laboPTUZ?
Siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwePTUZ leZimta lohulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sesihlupha lo ongathi uyezwana lo muntu ethola isikhoma semali nxa yona iFederation of Trade Unions nxa bezithi bona balithuba lokuthi bangene eofisini kaMnangagwa kupresident kabanikwe zithuba lakhona. Siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazalisebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lwezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandani abasoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena iPTUZ izimta bavame ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Umcabango yakhe uyabe ephambanisile kodwa imicabango yakhe empilweni yazi uyazuzakala ukuthi abantu babe bengakhulumisani lobe endlini sibili kula bantu abangakhulumisaniyo. Into esifane siyithathe nje njengoba iyikho khona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona i-540 US dollars. Engaba la yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga. Sile impathe eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba, kumhlaba wethu. Uhulumende silayo, esilayo lo uyabhidliza izimali, khangeli amasocha, amapolisa, prison service, abantu baningi kakhulu. Amanye ama public projects abayenzi abawenzayo kangenisa izimali kulezi mali eziningi ezama diamonds, igold okuphunyiswa okungekho emthethweni. Imali ikhona, angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlule ukubhadala izisebenzi zakho wena. Ungavuza ubona izimoto abahamba ngazo omnanga kwa convoy yakhona izimoto ezingu-40 ngabe siya emhlanganweni engaphandle kwelizwe bahamba bengu-100.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota.
I-Commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isigaba seMatupelelen South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku-1 kuyona le inyanga. Kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter, i-commission le ithe bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatupelelen South. I-ZEC iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisichiyagalombili 7841 asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku-1 bedlula inkulungwane ezingama-25,603. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Efidlela Ncube.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo sekuqondile. Kuse sengumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe ukuthiwa yipopulation labantu ababhalisele ukuvota, abantu ababhalisele ukuvota liphansi kakhulu inani labo. Ngakho-ke kusadinge ukuthi kulungiswe khona lokho, kusadinge ukuthi abantu register ngobunengi. Kodwa ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo, kuyabonakala bayasukuma, kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo. Inani liyadingeka liqanise kakhulu.
Abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja Ncube, ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma-constituencies kushoni kubo, kubaphatha njani?
Inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa ziswa ukuthi isihlalo ephalamende babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabi laso. Bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovinsi, kanti ke njalo babe sebelahlekelwe yizwi lokukhuluma, sebesweloza bamela endaweni leyo abakuyo. Bayamdinga umuntu ozabamela ephalamende abakhulumele kwezentuthuko, kwezezikolo, kwezezibhedlela, abancedise entuthukweni. Nxa kuza kunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo, bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu. Okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama-constituency ungagcina usule yodwa kumbe ezimbili, ensiza ungagcina usule yodwa ungasela nsiza North le South, ungagcina usule yodwa iMatopo ungasela Matopo South le North, ungagcina usule yodwa iBite Bridge ingasekuWest kumbe iEast, ungagcina ungaselayo iBulilima West, iBulilima East, usule Bulilima eyodwa. Ingozi yona leyo abasukuma abantu babhalise sekuze bagcine izihlalo zephalamende zikhona.
Njengoba abantu belokhe bemadolonzima, kuyini okunye okungenziwa?
Ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Okokuqala lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote, okumele sabalaliswe izeki lenhlanganiso ezizimeleyo lo hulumende lama political party la akhankasayo lama candidate. Okwesibili ukuthi abantu bale ncwadi zokuthi babhalise kumele babe lama birth certificate abaphilungele lokuthatha isithupha, isithupha yiso obhalisa ngaso. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu lo yedwa ongela sithupha sokubhalisa. Okwesithathu okuqakathekileyo ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota. Okwesine okokugcina ukuthi ukhetho esilwenzayo lube ngolukhululekileyo, abantu basuthiseke ukuthi nxa siyavota izwi lakhe lizahlonitshwa, ivoti yakhe izabalwa, ihlonitshwe njalo ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla leZanu PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukuya kobulawayo ngempelasonto, kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya ungamanga kuhle ikakhulu kobulawayo kasayanga. Sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kawadi 8 kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube.
Sibe labantu abafika i-300 abazileyo, ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents le-campaign team lezakhamizi. Kube kuhle kakhulu. Umsekeli kamongameli webandla le Professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona. Sikhuthaza ke ekhuthaza loZulu ukuthi abuye azovota mhlaka 26 March liyavotele ke i-candidate yethu ke Edwin Ndlovu ward 8 khonapha kobulawayo. Hatshi kuhambe kuhle kakhulu.
Abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo, inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo. Uthini wena ngalokho?
Umcimbi besilawo umcimbi weward lakho ewardini sananzelela silibandla leCitizens Coalition for Change. Silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye. Silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote. Kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregiste benelise ukuvota ke umnyaka ozayo ka-2023. Bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by-elections. So kobulawayo ke silamawadi angu-8 aza ke ku-by-election, sibe ke lama-constituencies ayi-2 lawa aza kuya ku-election. So iwadi nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo i-campaign. Ikanti ke abantu abaningi ke nje bandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badingi abantu kumele be-register bayivota, ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle ubulawayo ngaluza ke ama-seat edalela e-parliament amabili ezivele nje ile 12 ibulawayo ibisisala le 10. Yikho ke siyaluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu. Yikho ke abantu abaningi kabebandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe be-register. Thina okwethu besikwenza ke siyi-ward, njalo sikwenza siyi-ward besibize ke i-campaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo. Kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200, i-Residents Association, Eton Grove, eMzilikazi, BF ke lengubo yenja. Yikho ke hayi abantu bebebaningi ke ngendlela besihlele ngayo, ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward abanye basendaweni zabo. Abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa-26 lapha kumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council. Yikho ke kwasokudluliselwa phambili, kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party. Kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala obulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe barejiste bayivota. Umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza kobulawayo, njalo angithembi ukuthi uzabuya kobulawayo, ngoba ama-by-election la khona ilizwe lonke akho kobulawayo kuphela. Njalo ngemithetho ye-COVID enaleyo kubuthana kwabantu abaningi mboni ngazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokhu sasijayela ukukwenza. Yikho uzananzela ukuthi kasoze ke sibe le-star rally ke kungakenziwa ama-by-elections lawa nxa ama-restrictions e-COVID enala. Siyabe singena nje siyithimi ekampenayo singena ezakhamizi nisicela amavoti.
Umnumzana Edwin Dlovu ngozancintisa ukuba ngukansila kaward 8 koBulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo, kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kunhlanganiso ezizimeleyo ezicothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kumandla leZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukubhenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kweleChina. Onke waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acathe kona. Elova inkundleni yokuphumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi nguMnangagwa. Manje sengilishiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yeli njani basakazi kwa-Studio 7? Hayi, thina siphidile impela ngapha. Hayi, siyibona nje uhlupho lolu selilethelwa iZANU-PF. Hayi, asazi ukuthi nalo muntu siyilofaka ku-X kuZANU-PF kuthi umuntu opheleleyo khanda sibili. Hayi, asha thina siyaswela. Kathesi sebefaka umthetho lokuthi akupaka imota sokuyi-$16 ngelanga eBulawayo. Ah, hayi, imithetho yakhona shuwa. Asazi kusiyafika u-25 ukuthi kuya kunjani umuntu asokuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakithi asihlukumene sikhiphe sivotele enye iparty sikhiphe iZANU-PF. IMRP njengoba ingangeni kuma-presidential election. Asiyivoteni kuma-councillors. Sifakeni u-president sithi noma uChamisa noma ngolo uSibangilizwe. Sifake as long as kuphume iZANU-PF ku-power. Ama-councillors ama-MP sivoteleni iMRP. Ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona isifakwa manje ukuthi ayisimthetho eqondiwe and imithetho ezodiliza abantu. Kuthiwa abantu baleli lizwe ilizwe loku alilwangani lalizwe lithathwa ngathi lendlela lalizwe.
Hey, sanibonani maduka bakaStudio 7 ojonga olabo nabantu kamili nabojonga bonke namablessing nje nonke ithimba bakaStudio 7 kungakhathalekile ukuthi ngobeshona mbehambe esindebeleni nyanibingenela nonke. Ngikhuluma noJosephate Plant. Yazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngike ngivezele abantu bakithi laba bathi abantu besishwene nabalaba. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe yikho zofunda khona ubono zwisisa ukuthi kulobandlululo isindebele kasikhulunywa kuRadio Zimbabwe. Ingoma zesindebele nje kuphonga ubakwambijana nje ukuthi injini yawo avele akakukhulunywa sobona abantu ababelokhu bethi thina simasikhala bona bethi siyeyi siyabandlula angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli qhubeke nje nge-MRP sibelwa nje ukuthi engathi nathi amandebele ngapha singakhulula kumanje ungabheka bacindezela nje lezi zenzakala e South Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa yibo abantu bezanu bona babahamba betshela oRamaphosa ukuthi libavalele abantu laba siduze bexotshe ngoba bayakwathi abantu besindebeleni ngobuningi asilami maphepha ngabantu bezanu ngempela izanu mpela yisisithi esikhulu kona lo mhlaba lakho okunye okuningi siyakubona kodwa ka izanu mpela thina sibuhlungu kakhulu ngakho ke lani bantu bakithi elingakuboni alikeli kubone mpela ukuthi sithwele nzima kanjani ngabona abo bantu ngiyabona
linjani basakazi bestudio 7 hayi siyabonga ngendaba elisinika zona nsuku zonke ngemihla ngemihla siyabonga kakhulu lami nokhulumayo umoya lapha eNtabazintuli ngiyawezwa amaphathi akithi lawa lokhu ezama ukukhankasela ama-by-elections abuyayo lokhetho olukhulu oluya next year but ngiworried kakhulu ongamaphathi okuningi lokhu okubuya kuzodisturba okunjengokwabo Monzora omakhuphe hayi badoda lokhana ikugeni isizalo i-support because nxa i-opposition siyaqamuka iqamuka iqamuke kangaka kambe sizatholani akona nto esiyayithola ngoba izanu yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya igcine sithatha labanye abasethawuni kade bebhekele uMonzora ngoba uMonzora vele kakulantayenza amakhupha kulantayenza badlala ngabantu kodwa-ke hhayi asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lotshintsho kwelizwe ngiyabona
basakazi labalaleli westudio 7 ubuka njani ufiqinisa lo okhulumayo ikhuluma esejohannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana balaleli bestudio 7 kodwa ngabe niyathanda yini ukubona ukuthi thina ezinje singamazimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje nawe sewuze ungumzimbabweni nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma ezimbabwe ungangcono ukuthi uphuma emozambique uphuma ezambia uphuma e-angola uphumaphi kunokuthi wethu uphuma ezimbabwe ngoba izimbabwe ungathi nje angazi noma leliya lizwe lakithi laqalekiswa angazi noma kwahamba kanjani angazi noma libuswa ngabantu abarongo abantu abanganaye unembeza yikho nje lakithi sokunga abantu sebengasenaye unembeza lakithi sesiyinyamazana phela thina njengamazimbabweni sesiphenduke saba iy'nyamazana zeganga sesiphenduke saba iy'nyoka umabona abulawa ngendaba ze-government yethu ngendaba zikahulumeni wethu onguye yena odosela kwesakhe edosela ingubo kwelakhe isayidi akhohlwe ngabantu bakhe noma sithi sikhala sizwa kanjani akekho nje osizwayo noma singaze kuye kukhala obusadiki isadiki ayizwa kuye ku-AU ayizwa United Nations ayizwa ngalolu hlupho esiluhluphekayo eZimbabwe ngaleyo nkinga esiqondane nayo esibhekane nayo seZimbabwe singabantu baseZimbabwe ngempela umnankagwa nomgabe bayiqedile iZimbabwe straight awutshiwe ngalaba bayiqedile iZimbabwe ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asukwedlulile phela kungcono ukukhuzuke kungene abanye manje lapho eZimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi yibo abazaphatha umbuso impi kuyukuthi nathi thina sasingalwanga ti singaphathwanga isibhamu sangena isigaba kodwa nathi labo bantu ababesezigangeni babefikelwa yithi babebulawela iy'nkukhu zethu basibulala iy'nkomo zethu bafikelwa yithi bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo kumele babuze hhayi izimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela ma ngabe izalo mpela ma ingabe kufeka inje uyabheka nje imigwaqo injani ingamagodigodi manje asifuneki yifeni ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona siyanyanywa siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababatreat the way abathitha ngakhona abantu bezimbabwe
sanibonani sanibani wasithakazi wasitio 7 ukwengelela yongwenya hayi ngikhala ngolawo lomkhosi ngemfundo esekhaya manje imfundo leyo from 2020 up 2022 manje hayi imfundo yawa imfundo ayisekho and igingi le eqeda form 4 manje 2021-2022 kusiya phambili ngendlela isimo esikhona othisha bastrike othisha baholi uzofundisa kanjani njani omunye umuntu eyakhe ingane ingafundi angathi uhulumende wayengakuvuni ngani lokhu ukuthi imfundo iyawa or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda ezikoneni eziphezulu imali ephezulu thina abantu esingenalutho siyasokola but bebangakwazi belungise imfundo iy'ngane zifunde nje kahle njengabefore izimbabwe bisaziwa ngokuthi ngemfundo ehamba phambili but soke kungene lo baba lo mnangagwa lona ayi azomoshe yonke into angazi ubaba ugawule bona babemsekela bemncomba amncoma ngani ngoba imfundo yawo or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabulele lakhe iphokethi limnandi kumele
sanibonani basakazi kwi-studio 7 ngikhuluma lo mlilo njengamanje ngikhuluma nani ngise-South Africa e-Johannesburg ngilapha ngokusebenza kodwa ekhaya ngibuya enkaya nje bengifunda lapha emiwork ematheweni staff enkaya bathi ngu-stars nani sabathi ngikhulumani FM ufike akhulume khona ethi seyakhe izikolo ezintathu igonye dabe le-sagonda wonke ukuthi wakhe ama-secondary schools ukuthi wayakhe ngemali engani 2 million zimdollars kambe 2 million zimdollars imali ukuthi ungaziye kambe emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala thina sithi sithuse abantu ukuthi bayesimene ephalamende kathi sithuse ama-actors abantu nje abafika ngale ba-acte baye-ade ama-numbers kungekho into abayilandile ngale bajike lapho abazotshela thina abantu esabachuzayo sithi mhlawumbe sithuse umuntu ozosimela kahle ephalamende ahambisa izikhalazo zethu ephalamende alande umuntu omdala kuyadlala ajike lapho azotshela thina amanga umuntu esamthuzayo ngizwe nginokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngu-stars mani amshure izakhamuzi eziningi ezenkaya eziyifundile le nto ozayizwa emsakazweni ezimbabwe kukhulumani FM wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo wenkaya usuyakhiwe uvele usukhandiwe and khonapho ukuthi ukhandwa angiyibone into akhuluma ngento ekhandiwe efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhaba ama-paymasters izanu PF ukuthi abantu bayivotele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luya lusiba nganeno. Umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus uDokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask. Inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi gciwane lezi suku selingamthwala inganeno lanxa silandela nje ukuthi lamhla emanumber lawa baphansi uzonke ukuthi kugula abangaki kufa abangaki hayi inani labafayo selisiba lilutshwana kodwa balokhu bememezela ukuthi hayi abanye bayagula basile laba ababevele bekade behlatshiwe abantu abagula bengasili yibona laba abala ukuhlatshwa bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela siloku sigcwele so kuyakhanya ukuthi umkhuhlane usesekhona ngenxa yokuthi njengomuntu nje umbe osebenza labantu kumbohlala labantu uyezwa ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID kodwa hhayi abantu sebegula i-COVID basile kodwa nje sizwa kuthiwa abangasile yibona laba angahlatshwayo ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwayo babahambayo gciwane hhayi selinganeni sibili kuyakhanya nje ukuthi hhayi sokungani nenula xa usuhamba esibhedlela lezi suku xa uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo COVID sebekwamukela esikhathini esidlileyo bebengasamukela abantu abangela COVID.
Ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle
lapha e-Washington State kumbeni ngithi i-Seattle area basagqoka abantu amamask lokuzama kwesikhathi kwenza i-social distancing ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelana eduzane leqisa amatafula kube labanye laphana lalaphaya kutshengisa i-social distancing sesekhona and enye into ekhanyayo ilokhuzen like i-public transport balokhu besa-social distance ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household begade bahlala ngihlala ndawonye ibhasi ngangizibone mina lo bangayigadanga isedlula abanye abantu ema-bus stop ngenxa yokuthi enxa new driver inandi lakhe le social distancing phakathi kwebhasi labe selanele. Kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi, bakhangela ngelihlo elibi lokuthi thina silo governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi you still have to mask and social distance. Okunye futhi okwenza ukuthi abantu bamaske le social distancing kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivulwa lapha kuvulwa abantwana abagulile. So nxa ungagulelwa ngabantwana kusokuyagula lo mama lo baba ngkhaya, lanxa kade bengabehlatshiwe but baye bagulagula abantu nje. So khonkwana ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi i-COVID kayikahambi kayikapheli, ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje u-antivax ongena engela mask. But eminyango yezitolo bayatshela ukuthi abantu bangenela ama-mask kodwa bakhona oziqoqoda.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.